lo size kakhulu siyadana ngokuthiyo ngomunye wethu umntwana wakulele eZimbabwe ubaba uMogembe Tshangirai umele ukulwa kwakhe ezihlangothini lwakhe umele ade ekubona la kuyifanele yakhe kwakumela kwaze kwaba sekugcineni osokusele ukuthi amukele umqhilo wakhe uNkulunkulu usekuqedela kibanga. Yekela ngithi emulineko Tshangirai unkosikazi wakhe umama u-Elizabeth abangibo umamakhe abantwana bakhe kanye lephathi yakhe i-MTCT akade ikhokhela bakile sikhalalane ngalesi sikhathi njengoba lali ibhayibheli liyakhuluma lithi khalani labakhalayo sikhalalani siyimulinye ukuhamba kukababa uTshangirai kuzabisa i-new era yokubambana singabantwana beZimbabwe yinye sibekwazi ubana kuyavunyelwa ukubana omunye lomunye abe le mbono etshiyeneyo kodwa kungabangeli njalo kungatsho ubana somele sizondale ngenxa yakhonoku so ngile themba lokubana imfa yakhe ubaba uTshangirai izabisa i-new way of working i-new way of thinking ebantwaneni beZimbabwe ubana singehlukana amabandla kodwa okusalayo singabantwana besizwe sinye isizwe sakamthwakazi isizwe sikamambo isizwe seZimbabwe ubaba uTshangirai lana ngokuthula sengazathi uNkulunkulu angavulela indlela uyophumula labanye
mase sikhangela ngegolide khonokho ke okwethulayo ukuthi abantu beZimbabwe nxa bangabambana kambe indima kamnumzana uTshangirai iyaqhutshwa ngubani wena kwazi ukhangele sibili kususela namhlanje
leyana yindaba yabo isithinga ngesilungu i-internal process yabo ngiyaweza amafangu athi umnumzana ubonalebuchamisa nguyongane usethethile ukuze ibhathane lokuqhubekela phambili ngendima kababa uTshangirai kodwa mina ngiye ngakungenela kakhulu ngoba asokwami yinto mele yenziwe yibo abebadlale i-MDCT esikukhulekela phela ukuthi na bakwenze ngokuthula lokuhloniphana lelo lokuhlonipha amasiko ethu njengabantu kube kuhambe kuhle ngoba kumele kube njalo into nxa yithinta kumele ithinte ngendlela ebalulekileyo anjengendlela ezabisa inzondo lokunye okuthiyethiyene okunjalo
ye kulabanye njalo abakhuluma besithi babone sokulungisa umgwaqo wakhona ngale emzini kaTshangirai so babesithi konke lokhu kwenziwa libandla leZANU-PF selizama ukuthi lidle bayibayi khonapho lalo lithole amavoti ngakhonokho kambe ungabaphendula usithini abantu abasho njani
ekhaya koTshangirai khona ngale vele ummeli wepalamende weZANU-PF so bekungabe usekhaya likaTshangirai ye kodwa izihlobo zakhe eziningi ezikhona ngale bezivele zivotele iZANU-PF ikubona silo mmeli wepalamende weZANU-PF so akulanto esingabe sisazinisatsho ukubana kumbe sokuzadiwa amavoti bekuyini mina ngibona nto ayikuhlola imotona njengoba kuwumgwaqo ozahamba iimota eziningi zisiyabeka omunye wabo ukubalulekile ubana lowo mgwaqo uhambeke kube lula ukutshengisela ubana sibeka omunye wethu omunye wathatha isihlalo sokuba ngu-prime minister wakulelele leZimbabwe honestly speaking bekuzaba lihlazo ngabe uhulumente kazange akwenze khona ukubana alungise ukuthina amahambelo abantu abe lula so akulani namavoti lokana ungavele already bungela iivelisiza leZANU-PF anyway kodwa yikuhlonipha yikutshengisa kahulumente okhokhela ngobaba uMnangagwa ubana bayaqalalana imulini bahlukubanauhamba ubaba uakonani kuzabisaukuhambana abantwana beZimbabwe yinye sibekwazi ubana kuyavunyelwa ukubana omunye lomunye abe le mbono etshiyeneyo kodwa kungabangeli njalo kungatsho ubana somele sizondane ngenxa yakhonoku so ngile themba lokubana imfa yakhe ubaba uTshangirai izabisa i-new way of working i-new way of thinking ebantwaneni beZimbabwe ubana singehlukana amabandla kodwa okusalayo singabantwana besizwe sinye isizwe sakamthwakazi isizwe sikamambo isizwe seZimbabwe ubaba uTshangirai lana ngokuthula sengazathi uNkulunkulu angavulela indlela uyophumula labanye ngiyabonga
ye mase sikhangela ngegolide khonokho ke okwethulayo ukuthi abantu beZimbabwe nxa bangabambana kambe indima kamnumzana uTshangirai iyaqhutshwa ngubani wena kwazi ukhangele sibili kususela namhlanje
well leyana yindaba yabo isithinga ngesilungu i-internal process yabo ngiyaweza amafangu athi umnumzana ubonalebuchamisa nguyongane usethethile ukuze ibathane lokuqhubeka phambili ngendima kababuthwangelayo. Kodwa mina ngiye ngakungenela kakhulu ngoba asokwami into mele yenziwe yibo abebandla le-MDCT esikukhulekela phela ukuthi na bakwenze ngokuthula lokuhloniphana njalo lokuhlonipha amasiko ethu njengabantu kumele kuhambe kuhle ngoba kumele kumele kube njalo into nxa ithinta kumele ithinte ngendlela ebalulekileyo anjengendlela ezabisa inzondo lokuthiyethiyeneyo okunjalo.
Ye, kulabanye njalo abakhuluma besithi babone sokulungisa umgwaqo wakhona ngale emzini kaTswangirai. So babesithi konke lokhu kwenziwa libandla leZANU PF selezama ukuthi lidle bayibayi khonapho lalo lithole amavoti ngakhonokho. Kambe ungabe phendula usithi nabantu abasho njalo?
Well, ekhaya koTswangirai khona ngale vele ummeli wepalamende weZANU PF. So kungabe kusekhaya likaTswangirai ye, kodwa izihlobo zakhe eziningi ezikhona ngale ezivele zivotele iZANU PF ukubona silommeli wepharlamenti weZANU PF. So akulanto esingabe sisazingisatsho ukubona kumbe sokuzadiwa amavoti bekuyini. Mina ngibona nto ayikuhlola imotona njengoba kuwumgwaqo ozahamba imota eziningi zisiyabeka omunye wabo. Ukubalulekile ubana lowo mgwaqo uhambeke kube lula ukutshengisela ubana sibeka omunye wethu omunye wathatha isihlalo sokuba ngu-prime minister wakulelele Zimbabwe honestly speaking bekuzaba lihlazo ngabe uhulumente kazange akwenze khona ukubona alungise umntuna amahambelo abantu abe lula. So akunani namavoti lokana ungavele already dungela ivele seZANU PF anyway, kodwa yimhlonipha yikutshengisa kukahulumende okhokhela ngobaba uMnangagwa ukubana bayahlonipha lo ubaba osithileyo bayahlonipha uzulu omne uzahambe siya khonani ngako ahambe kuhambe kathi ahambe ethwele gadalala.
Baba Gwelithe, thank you very much. Umbukile kakhulu, ulale kahle.
Siyabonga kakhulu baba.
Okay, bye bye.
Cheers.